Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-5 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezamandla olwezera solukhweze intengo yamafutha ezimota okwesethelwa ukuthi kuzabangela ukukhwela kwentengo yokudla ezitolo. Inhlanganiso emela isebenzi iZCTU ithi layo igcizelela ukuthi amankampani kahulumende kanye lazimeleyo akumelanga aphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni.
Imbono yesilawo lathi njengezisebenzi.
Amanzi awedolobho leGwanda avalwe ngeviki edluleyo aze avulwa izolo, kodwa izakhamizi zilombuzo.
Besingakatholi isivumelwano esikhona abasilokelene phansi ukuthi kutshengisele ukuthi amandla asebuyile ukuthi asoze aphinde ahambe futhi.
Ungumlingisi njalo engusomabhizimusi kwele South Africa uShona Ferguson obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe izolo.
Intathu izizathu zokulandelwa kukaShona Ferguson. Ngombono wami uma bebheka umuntu oziphethe umzimba wakho omuhle ngaleyo ndlela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Lwezempilakahle luthi kulabantu abangamathumi amathathu lanhlanu 35 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bedlula inkulungwane eyodwa 1091. Iningi lababhubhileyo abalitshumi 10 ngabakobulawayo, kulandele eManicaland leMidlands okubhubhe abayisithupha kumadolobho omabili. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lokhu liphezulu. Izolo kuhlatshwe abazinkulungwane ezingamatshumi amathathu lambili 32,927. Lokhu sikudabalunye inhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi iZCTU ithi abaqashi kumele balandele isixwayiso se-Commission yamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights Commission, esokuthi amankampani kahulumende kanye lazimeleyo akumelanga aphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni. Le-Commission ithi ukwenza lokhu ikwephula amalungelo oluntu. IZCTU yengeze yathi ikhathazekile kakhulu ngembiko yokuthi kulabanye abaqatshi asebebambela izisebenzi ezingahlatshwanga iholo, kanye labanye asebevimba izisebenzi lezi ukuya emsebenzini. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imbono yesilawo lathi njengezisebenzi ebese sikubeke kwabasobala ukuthi esikukhangelele ukuthi uhulumende akabone ukuthi ijekiseni iyatholakala kulabo bonke abantu abayifunayo ngelambadalo, itholakale lula sibili kuzizalwane zonke nje ezifuna ukuhlatshwa. Kodwa bakhona ke abangasoze behlatshwe ngezizathu ezithiyeneyo. Sikhangelelanga ke ukuthi labo bantu bangabanjwa ngamandla ngendlela esiyibona ngisokusizakala okwamanje. Sesibona izisebenzi ezithize ezaliswa ukungena emsebenzini, zincitshwa ilungile elithize, sibona ama-benefits athize ayathathwa nxa kuyikuthi awula certificate certificate se vaccination. Ayisikho ke okufanele kwenzakale. Akukabi lomthetho othi umuntu wonke kahlatshwe ubengakazi ube khona. Nxa ungaba khona lawo ngumthetho esingawukhangela ukuthi awuyaphuli yini ilungelo lomuntu. Kodwa kwamanje ubungekho sibili sikhangelela ukuthi nje umkhankaso ukuthi abantu behlatshwe kube umkhankaso nje ovulekile ebantwini bonke abafunayo. Abantu bencedisana benikana information ekwanileyo ukuthi kuqakatheke okungakanani ukuthi umuntu ahlatshwe. Kodwa nxa ungakaze uhlatshwe asikhangelelanga ke ukuthi singancitshwa ke ama benefits athize kumbe waliswe ke ukuba uba lilunga lamakhampani athize kumbe ukuphathiseka emsebenzini ethize kayisiko ke esikukhangeleyo.
Izixwayiso zekomishini le libona zilandelwa yini?
Okuhluphayo nje ukuthi yona i-Human Rights Commission kayilamazinyo. Asiboni nje ukuthi kukhona ezakwenza ngemva kokuba isiboneke ukuthi lokhu asikho emthethweni. Besikhangelela ukuthi iparlamente ke aluba iyaphakamisela phambili ke le ndaba nxa siphume ngalolu hlobo.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Igqwetha likamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Tinomudayise Chinyoka utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kabambi izisebenzi zakhe ngamandla ukuthi zihlatshwe, kodwa uChinyoka uthi uyenelisa ukukwenza lokhu kungaba lesidingo ukuze kwenqatshelwe ukubulawa kwabantu iCOVID-19. Amanzi awedolobho leGwanda avalwe ngeviki edluleyo aze avulwa ngolwesibili. Amanzi la aqale ukuphuma empompini ngolwesibili kwezinye indawo izolo ekuseni abikwa avalwa ngenxa yezikweledi ezingabhadalwanga izakhamizi, okwabangela ukuthi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luvale amanzi la. Sixoxe nesikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube uthi izakhamizi bese zithwele nzima ngokusilela kwamanzi ikakhulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19.
Aphume nje ngemva kwe-Municipality of Gwanda sebehlangene lezinye bakhulumisana bavumelana ukuthi amanzi avulwe, yikho nje eqalisile ukuthi aphume.
Manje kuthiwani azavulwa okwesikhathi na kumbe azavalwa njalo?
Ye, amanzi avuliwe okwemali iningi sibili engakabhadalwa ezinwa besingakatholi isivumelwano esikhona abasilobelene phansi ukuthi kutshengisele ukuthi amanzi la asebuyile ukuthi asoze aphinde ahambe futhi kumbe abuye azaphinde avalwe. Sikhangalela ukuthi sibe lokukhulumisana ne-Municipality of Gwanda ukuze sizwe sibili ukuthi ngempela amanzi lawa abuye kwesikhathi esinganani ngamanzi ahlala ekhona kumbe ngamanzi azaphela, ngoba into esiyikhangeleleyo ukuthi nxa ukuthi azaphela sinanzelela ukuthi sabe sibisela futhi engozini ebese sizitshela ukuthi sesiphunyukile kiyo, ngoba abantu bebevele sebethwele nzima kakhulu nge-situation eyathi siphakathi kwayo kuswela amanzi kakhulu esikhangelele umkhuhlane lo we-COVID-19 oyiyodingakala amanzi ukubana nxa ugeza ugeze ngamanzi aphuma egeleza, hatshi ugeze naphakathi kwekolutho. Akumelanga uthele ebhavini ugeza, kwayamele abe manzi esingathi ngesilungu i-running water ebesisuke zayiswela okwensuku ezithize kusukela evikini eliphelileyo kuze kufike namhla ekuseni lapho asekhona ukuthi bathole abanye kwezindawo emalokitshini. Kube kuyinto ezisa ubuhlunguleyo kakhulu.
Zona insuku lezi amanzi evaliwe umumo ubunjani?
Isikhathi lesi amanzi evaliwe abantu beGwanda bathwale nzima kakhulu, bebengabantu abebesebethwele ubunzima obungasaziwa ukuthi zindlela yini zokubulala abantu kumbe zindlela zokulitha abantu baphele baqede umkhuhlane we-COVID-19. abantu abaningi bebese bethwele nzima ikakhulu laba abantu abangala izindlela zokuthwala amanzi ngikhakelele into enjengezimoto ngoba amanzi ikakhulu abephuma eziboraneni ezilutshwane kakhulu kukanti khona ngale eziboraneni abantu ade behamba khona besawukha amanzi ubuthola sokuminyene okumangalisayo ukuthi i-social distancing liyana ekhulunywa yiyofunekayo ekhulunywa yiwu ibingasanako kangaka kukanti abantu futhi kube lokuphikisana ukuthize omunye sefuna ukukha omunye layithithi ufuna ukukha bagcina abantu sebethinthana kukanti umkhuhlane lo i-COVID-19 yabe ingafuni ukuthi kube lokuthinthana lokusondelelana kwabantu ngoba kube kunzima ukuthi ungene kusambuzi endlini ongenamanzi ukuthi uthele lokhala uflash ahambe so abantu abaningi bebese bevele sebezingenele egangeni okuthi ngomunye ngenye indlela futhi yokuspreada imikhuhlane ethize ngoba iganga lonke selivele selingcolile sekugcwele amaphepha egangeni ngikhangele into enjengamathishu kwakuzokugcwala egangeni indlela yonke ukuzindlela kuzindledlana lokuqumela konke lokhu akusahambeki kodwa kungayisiyo impilo evele yabantu beyijayele abantu bejayelele ukuzigezela kizo zonke izikhathi
umnumzana Movin Dube isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association ubexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda njalo engusomabhizimusi kwele South Africa eyisizalwane sakwele Botswana uShona Ferguson obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshe izolo lapho obekuthe gwaqa umndeni wakhe kwathi abanye balandela bekunkundla zebulenjini abanye abalokhu bekhala ezimathonsi ngokubhubha kwakhe ngabe Zimbabwe abahlala eSouth Africa lakwamanye amazwe abathi kuningi okwakuncomeka ngomuyi iningi limazi ngokuphatheka kumidlalo yemfanekiso kamabonakude Ega Generations Muvango Klo Rockville ingcwethi kwezokulingisa njalo owake waphatheka kumdlalo kamabonakude waziwa ngokuthi Makhorokoza ubhekilizwe Ndlovu uthi iningi labeZimbabwe belixhasa uFerguson ngoba ephethe kuhle umzimba wakhe ngokuqinisa eleziqwanga njalo ewulobalobe okuthiyeneyo okuthiwa ngamathathu ngesilungu kwabithwa liningi labesifazane kumbe abesilisa abaqhuba inhlelo ezifanayo uchasisele usithandekile Nhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba
izintathu izizathu zokulandelwa kukaShona Ferguson ngombono wami okokuqala uFerguson yindoda ebibheke kakhulu umzimba wayo ijima kakhulu inamathathu izinto ezithandwa kakhulu ikakhulu ngabantu besifazana babebheka umuntu oziphethe umzimba wakho omuhle ngaleyo ndlela nabangamadoda abathanda ukujima babeyibhekele ndoda befisa nabo ukuthi ngabayafana na nayo kodwa aba kulezi nsuku nje abantu abangomama bayakhululeka babaze impela ubuhle bendoda uzimangale nayo so isizathu sakuqala leso isizathu sesibili ngokubona kwami yikuphumelela kwakhe kakhulukazi emsebenzini wokwenza izinto ze athi hayi ukuacta kuphela ungakhumbula okukhulunywa ngusilo makhe kancube uthele indoda vele ibingekho ekutheni kangako ngesikhathi nokhona but iqale ukukwenza ma ikakhulu sinaye yasingena yona yaba ngusomabhizimusi more than just umuntu opresentayo so kunokuyana abantu bakhawukela babona ukuthi hawu lo muntu wenza into enhle kangaka engumuntu omnyama ngoba balushwana abantu abamnyama bagcina bekwenzile khonokho bakwenze kuhle okwesithathu yiyo ke yeleyo nto yokuthi ube kuphethe njani unkosikazi wakhe bebengabantu labanabo babili nokhona abathanda ukukhupha phandle indlela abaphila ngayo ngezinye indlela singathi bebephila phambi kwamehlo omphakathi bedlala behlekisana beshomisana ngendlela ezihlekisayo ezinhle ukuthi ma uyibukele into yakhona ungumuntu ongumama ubona ubaba othanda nawufisa ukuthi hawu kanti nami nje waye bengingatholi ubabonje bese usithi ma ungubaba sometimes iqiniso empela usiba nejelasi ukuthi hawu amanye amadoda
madoda aphatha abafazi babo kahle kanje. Into osazwayo abanenge ungakhumbula abagcina sebebanjwa kuthiwa ube nalo mfazi bese banjwe seganga lalo yena akazange kubena lezo zitori.
Kulo bandlululo yini nxa izizalwane zeZimbabwe sezikwele South Africa ukuthi ziyabe sezilandela labo abakulelo lizwe lanxa sibona ukuthi laye ube ngwelinye ilizwe kodwa abengaxhasi abanye babo abavela kwele Zimbabwe abaculi kumbe abalingisi bathatheka yini abeZimbabwe ngokuxhasa abanye.
Well, ma kungela izinto ezinhle ngakini kuba nezinto ezimbili ezenzakalayo uyakhona ukuthi ube ngithathekile yebo sulokhu ubona kwabomakhelwane nokudla ususidla emzini ungasafuni okwangakini okwangakini nje uvele ukwenyane kuyenzeka khonokho bese kusiba nalokho ukuthi if kunento zabanye ezinhle kubomakhelwane ngakini zingekho kube ngulwana onyanyayo obe nomoya omubi uhlale nje ungumuntwana o-criticizayo osolayo okwenziwa ngomakhelwane so zikukabile kuyinto kakhona. Kodwa ke esikubona kakhulu ngamaZimbabweni ukuthi ngenxa yokuthi i-art yeZimbabwe kwezomdlalo seZimbabwe nezebhola for example aziphumelelanga kakhulu so abantu beZimbabwe ke bashiywe baba ngabantu benhliziyo nje yokuthi bahawukele kwabanye and akusonto embi njalo akusonto enhle kukakuphakathi laphakathi ngoba if kunjalo kugcina kuhluphe ekutheni khona bengasakhuliswa kwakubo susidla emzini usugqoke emzini usuzigcina ulala nemzini ugcina ungasalungiswa kwakho kodwa kona kungumoya omuhle kodwa ukuthi umuntu uma ebona omunye umakhelwane esenza kuhle ambuke if ethe wambuka abesefunda ayenze lokhu okwenziwa ngumakhelwane wakhe iZimbabwe in terms of okwenziwa ngabantu bemidlalo hayi sikhanyane asikho kakhulu kokwakithi inkinga ikwakhulu emathebeleni more than ngapha emashoneni ngoba emashoneni uzathola ukuthi kulabo Alec Macheso abaculayo lezinto ezinjengazenezo Oliver Mtukudzi abathi nabesiba ngama-international figures kodwa abemathebeleni mhlawumbe kokonoko ukuthi siseduzane nobuhlobo bakudala ne-South Africa kukhanyani singapha kakhulu e-South Africa in terms of i-music nezedrama.
Lo ke ngubhekiliswe Ndlovu ingcwethi kwezokulingisa njalo owake waphatheka kumdlalo kamabonakude waziwa ngokuthi Makorokoza ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lilodaba lokuthi umasipala wakobulawayo uselaye amakhansila ukuthi engayi emfeni ukuze bakhuthaze izakhamizi zaleli dolobho ukuthi zingayi embuthanweni lapho okufiwe khona. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi ibandla le-ZANU-PF lincoma ukuvalwa kwenhlanganiso ezizimeleyo eze-Harare okwenziwe ngeviki edluleyo. Lo msakazo uthi unobhala waleli bandla umnumzana Obert Mpofu uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo ezikwezinye indawo zelizwe lazo zivalwe nxa zingaphanga uhulumende imininingwane yazo yokuthi zisebenza njani. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani ngakustudio 7 ngiyaphila kustudio 7 tinjani kodwa khona ngapho hayi namphilile likhuluma lo Kevin wakusibanda ngibe tsholojo akaliphosile lami-ke ngizwa ukuthi liyake limphosile phila lami khona ngapho kustudio 7 ngindaba esihlala sikhala ngayo mina ngilesimanga sabantu bakithi abantu bakithi bakhala into abayikhalela mna sezisithina abanye abantu sezisingasayazi into ekhona abantu bakithi kabake bezame ukuhlala phansi behlangane bebambane bekele ukukhuluma ngamanye amaqembu kabi iqembu lizosinceda kulolu hlupho esikulo eZimbabwe kabalazi ukuthi kumbe usifangile izwi ukontesta kuzaphu izaphu mina ngibona ikahle ngendlela abangendlela abakhuluma ngayo mina kaniboni iphutha bawufangile izwi siza uzoncedisa abantu njalo silama ovethi silabantu bonke kanti njengoba nakunje abantu bazokhululwa ngubani izaphu mayivuka iyo ezakhulula abantu yezaba yenza abantu ukuthi bephume ekungcuthungcuthu yonke abalayo leyo ngcuthungcuthu abazaphuma kuyo ngibona mina kuyiyo ezihamba isize abantu umuntu nomuntu kakhulume ngeqembu okilo lezano inje ilelungelo lokuthi izenzele izinto zayo laba lezaphu ilelungelo lokuthi yenze into zayo emaraphile ilelungelo lokuthi ukuthi yenze into zayo upita labo lelungelo lokwenza into zayo iMDC ilelungelo layo ukwenza into zayo thina into esikhalela asikhalele ukuthi sithole kuze kutholakale iqembu elizaba lamandla ukuthi likhulule abantu ebunzimeni lobo esikibo na ngiboni into nje eyingxaki ebantwini abantu bakidi ukuthi kasibambananga silokulwandlululana kakhulu silokusholana kakhulu lento esiyisolayo kasiyazi ngoba uzokhuluma ukuthi leli lizakhulula liyehluleka abantu into enhle ukuthi kasibambane sihlangane sibe moya munye siyenze into eyodwa ngiyabonga Studio 7
salubani msakazi lapha kwenswazi kulamasotsha la lapha kwenswazi babamba abantu bakhiphe ikhamaflashi bese behamba besiyabamba abantu beboda bebese bebatshela ukuthi bengakhulume bebathathela imali bengagqokanga ikhamaflashi bebabamba nje bebathathela imali
kubalaleli besizini abasakazi ngitsho nje konke abesithethe 7 lomuhlabe zulu ngifisa ukuthi ngibheke amasi ikakhulu akhangelane la linhlanganiso le kuthiwa ngeyama-opposition parties i-Polat le sithenga abantu ngezimota Polat vele injongo yayiyena lanto eyenzayo kayilahlekanga kukhonokana ekwenzayo yikubona uthamisa uprezidenti wabantu engazange athande vele ukusondelela khonapha kwavela wakubona kuqala ukuthi vele injongo yakho ikudilize i-opposition ukuthi lizokhokhela ngomnangakho enkulumweni akulanto engapasi ikhokhele ngomnangakho kwaye vele edingakhonalokhu ukuthi ayinikuthamisa ama-ofisi amahle amnike imoto enhlukwe umali sayo abe sebemtshela kokukhuluma bese sisika yi-opposition e-controlled ekhuluma lokho kufunwa ngobusayo lokona okusebhikeni kayisikho lokho umnangakho ayokufananisa lakho kayisikho kwe-Labour Party lelokuzente i-conservative akuhambelani lokona kuphucukile lokona katshelwa kokukhuluma ukhuluma kufunayo kodwa-ke lokho kwakithi iyizibi zelokuzente futhi singathi kumbe vele bavela bathengwa khona kudala bakaza bathengwa ngama-kip-kip kanti sebenikwa-ke izinto ezizababamba ukuthi bahlale kulokuzenipholati nxa kulezinto ezenzwayo sebetshiwa kuthi hayi kathi sesiyavotela ukuthi
hawu sanibonani sanibonani ku-Studio 7 kungaba kuhle maniphilile lonke nabasakazi bethu ku-Studio 7 abasikhiphela iindaba ezinhle sikucelayo ukubambana elizweni lakithi ukuze kukwaniseke ukuthi sitha siphume siyi-ZANU-PF kodwa thina singaqala ukungabambani lokungazwani omunye ethutshele ukuthi votelani usibangilizwe omunye ethutshe ngokuthi votelani imthwakazi omunye i-MDC kuyoba nzima the more thina ma singazwani sixabana i-ZANU-PF ithole iphawa okwamanje kuyadingeka ukuthi abantu babambane iphathi esiyaziwe engaba ngunumber 2 i-MDC alliance so asitrayeni ukuthi ma sifise ukuthi ilizwe lakithi liphumelele asingeneni sonkeni ku-MDC alliance lapho kungaba lobungcono kungaze kuthiwe i-MDC ngeyabelungu akunandawo abelungu vele kudala besabusa imisebenzi beminingi elizweni bekuright kodwa kwamanje sokubusa i-ZANU-PF ilizwe asibone kusiba lokuphumelela
salibonani bathungameli be-Studio 7 ngibingelela kwezimbabwe omuhle oswela ababusi ngisithi mina kubabuchamisa cela ukuthi enze kahle sibili abone ukuthi ama-voters roll enzwe kahle abone ukuthi ukhetho abazibambeli kubanjwa ngama-organization azimeleyo ukuze phela singawina singathathelwa awusebenzi ukuthi sibe simvotela bamthatheli aye ekhothi ngezano akusincedi njalo kumele sicabangene ukuthi nxa kusenziwa ama-election kulabantu abafayo bebulawele ukuthi abe-MDC singandisa amangcwaba nxa kusehlula ukhetho lungavumi ukuthi kuvotwe akume kuze kulunge konke silo mnyama ngoba kulabanye abathengisa abazenza ama-opposition abakuzano PF abakuthi ukhetho alwenzele uright so babachamisa sithembe wena sicela ukuthi uthungamele njengomuntu obonayo ngiyabonga mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanya ngisibingelela udadewethu Makhanye enkayi sithi phambili nge-MDC ngibingelela abasekhosini ngibingelela unsingi uThabane bonke we-MDC ubaba uBhebhe enkayi ngisithi ngaphambili nge-MDC but kumele sibone ukuthi senze into ephumelelayo ye ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Balaleli, siyalicela ukuthi lingathumezi imilayezo ekhuthaza inzondano ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika usibalukhulu wesiqinti seNew York umnumzana Andrew Cuomo uqhubeke esala ukusuka esikhundleni sakhe lanxa sebebaningi abathi adedele emuva ngoba isethethwa amacala amaningi okubamba abesifazane bengafuni. Umongameli Joe Biden ongumngane kaCuomo laye umcebise ukuthi achiye isikhundla ngolwesibili kulabafazane abambalwa abathi uCuomo wayebabamba kubi njalo ekhuluma amazwi angahloniphiwo. Ugatsha lwezemithetho lwacubungula udaba lolu lwathi kulobufakazi bokuthi lakanye wakwenza okukhulunywa abesifazane labo uCuomo. Kodwa yena uCuomo uyalandula lokhu. Kolunye udaba umthetho wokwakha infrastructure bill obusuvunyelwene ngabamabandla omabili ama-Republicans lama-Democrats usumiswe kancane ukuya phambili kulandela ukungavumelani ngezinye izica zalomthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson.
Msakazi, eqinisweni kunzima ukuphendula lowo umbuzo ungelabufakazi njalo ungazange ngibone into isenzeka. Kodwa kangibuye ngithi mina kakutshunqi ntuthu kungenamlilo. Ngakho ke ngibona ngathi singakayenzi isinqumo sokuba ukwenzile noma kakwenzanga, simphikele noma sivume ukuthi hayi liqiniso lokwenzekileyo siyabe sisuke sagijima saphambili. Kukanti ke ngibona ngathi okuqakathekileyo khathesi ukuthi ke sithiye indlebe njalo sike sinikeze indlebe labo abeza lalokho ukuthi bathi badlwengula, kasibanikezeni indlebe lanxa sibuza ngendaba yabo, singabuzi ngendlela liyana engathi siyasola ukuthi hayi cha umnumzane lokhu angengenza into enjalo, ngoba ngumuntu ophakemeyo owazakalayo kakhulu lezikhundla, njalo kakutsho ukuthi abantu laba abaphezulu kabagangi yibo kakhulu abagangayo njalo balendlela yokufihla ukuganga kwabo besebenzisa indivilege.
Nxa sikhangela amacala awetheswayo ugovernor Cuomo sizwa kuthiwa okunye ikukhuluma lokunye okungayisokubamba esizwa kuthiwa kwenzakala. Nxa ukuqathanisa lokwenzakala ekhaya eZimbabwe ekhaya lalapha kwele Melika,
ngibona ngathi kuyafana msakazi. Njengoba ngishilo emindleni yami yokuqala, nxa kunamacala etheswa abantu abanjengalaba abaphethe izikhundla osomapolitiki, isikhathi esiningi basebenzisa amandla abalawo ngokuba sezikhundleni zobupolitiki ukuba baphike njalo baziveze bona njengabantu abalungileyo, abantu abasebenzela abantu njengoba bonke babe besezikhundleni ze-public office. So ngibona ngathi kuyafana mina kakula mehluko, izikhundla mbona ngathi zisuka zibanikeze ubuqhalaqhala obuthize.
Lo ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi i-ZCTU ithi layo igcizelela ukuthi amankampani kahulumende kanye nazimeleyo akumelanga aphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni. amanzi edolobho leGwanda aze avulwa kodwa izakhamizi zilembuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.